Xa engarizananga i-7 days, sesizalandela i-processes ke zebandla ezichasiswa ngonobhala jikelele ukuthi thina njenge-province sesizarecommenda kwi-National Disciplinary Committee ukuthi kuthathe amanyathelo ngalowo councilor owazange arizane simtshelileyo ukuthi arizane. Yikho-ke ama-processes atsho asezaqala. Akulanto esitshintshile eguqukileyo, hhayi lokho kufanana lendlela esakufaka ngayo ukuthi simpha 7 days ukuthi ayehle ekubeni-ke ngumsekeli kasodolobha.
Unobhala jikelele umnumzana Monsora kakwazi ukuthi kwenzakalani?
Unobhala jikelele uyakwazi konke okwenzakalayo, kodwa-ke kungumlando wakhe, kungokunye kwemisebenzi yakhe ukuthi akhumbuze inhlanganiso-ke ngesisekelo sebandla ukuthi kambe ama-processes ebandla ahamba njani. Yikho-ke usikhumbuzile-ke lathi ukuthi hhayi linanzelele-ke lina lixotshe muntu kalithini, kodwa-ke liyarecommenda ukuthi umuntu axotshwe xa kuyukuthi sephambanise. Kule branch disciplinary committee, ward disciplinary committee, district disciplinary committee, provincial disciplinary committee, le-national disciplinary committee. Yikho-ke thina kungahlala i-disciplinary committee lapha sesizakarecommenda-ke kwi-national disciplinary committee-ke ukuthi lowo muntu-ke ngasuspend kumbe ngaxotshwa enhlanganisweni ngoba engalandelanga isinqumo sebandla. Ngoba singakhangela-ke i-national yiyo yathoyo yakhethayo ukuthi umsekeli-ke kasodolobho kumele kube ngubani, kasiyo province. I-province-ke ilandela isinqumo esavela kwi-national. Yithe kumele sibone ukuthi leso sinqumo siya-implementwa ngoba lowo councilor usesigabeni sethu kwi-province yethu yakoBulawayo. Yikho-ke thina-ke simbhalele leyo ncwadi ukuthi hhayi ndoda zehlele wena, nxa ungafuna ukwehla sesirecommenda-ke u-National Disciplinary Committee ukuthi lowo muntu kanjani namiswe kuba lilungu lenhlanganiso.
Ngezinye indlela akulakuxabana lapha kumbe ukungazwisisani kubandla?
Hhayi, akulakuxabana ngitho, sikhuluma nje i-language efana nayo, sihlabela ingomanye, kodwa-ke bese sishiyana ngokuthi-ke amavesi angikhona kambe sifika sime njani lapha senze njani. Unobhala jikelele mbona ngani nje okwakhe kukhumbuza okwethu umnumzana Gambarami sesimkhumbuzile, samtshela ukuthi ndoda yihla kuleso sihlalo nge-7 days mazehlele yena voluntary angayala-ke ukwehla-ke. Yikho-ke sesi-activate-a-ke ama-processes okuthi-ke aye ku-disciplinary committee ka-suspend axotshwe. Lawo ama-processes sizalandela ngendlela okubekwe ngayo ngunobhala jikelele.